siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lamuhla sixoxa lonkosazana Thandekile Moyo yena othanda ukubhala imbono yakhe ebulenjini beTwitter ngokwenzakala kwezomnotho welizwe kwezombusazwe kanye lokuphila kwabantu siqale ngokumbuza ukuthi kambe inkundla zokukhulumisana ebulenjini lezi zingaletha inguquko elizweni na
ngokukhuluma ngazo ngiyarenjana ukuthi abantu bazafuna ukuba involved and bengazwa ngakho bese befuna ukwenza izinto ezingatshintsha umumo wabo. Ngiyabathethe abantu babekhala ukuthi uhulumende usenza lokhu senza lokhu kodwa abantu abazange beyivote. So mina nxa ngidiscussa labantu ngiyarenzama ukuvusa abantu inkophe ukuthi hhayi izinto lezi yebo ziyenzakala but there is something that we can do about it. Kukhona esingakwenza thina. Ilizwe lethu ligcwele abantu abangela interest njengento ezenzakala so ngikhuluma ngazo senzani but akula muntu othiseka kakhulu ukuthi azasukume ayenze into engagugula ngokusemthethweni so mina nxa ngikhuluma lapha ngiyabenzama ukuthi abantu engxeke kungathi thika enhliziyweni besukume labo benze izinto ezingasinceda even kungasondaba zombusazi uyabona kule zinto ezenzakalayo around us abantwana abalibengulwayo kodwa abantu asenzi lutho ngakho asikhulumi ngakho izinto ezingani ziyimfihlo so I'll just be trying ukuthi abantu bebe involved politics la society
ngabala lapho owawuloba khona esingathi i-column ngakubona njalo lapho owawuxoxisana khona labanye komabona kude likhuluma nje ngokuningi uvele ugxile khona ekubhaleni
hayi ukubhala nje something engangiyenza ukuzizazisa ngikhakhula ngangilamadari ukuthi ntambama nxa sengisiyalala laphana ngizibhalele kudari yami ukuthi uhambe so namhla uhambe so sokubhala vele into engangiyenza ngingazi ukuthi yinto engaphila ngayo ngangikwenza for ukuzibazisa and then kwasokuba le-Facebook so ngangihlala ngibhala izinto ku-Facebook abantu belokho bengithi into ozibhalayo ziyachaza awukwazi ucabanga ukubhala for a newspaper or something abantu babehlala bengikhuthaza lami ngaze ngathi ngcono nzami and ngazama abanye ama-editor abathandanga engangibhala until one day omunye wakuthanda wang publisher so yindlela engaqalisa ngayo kodwa mina I'm a geographer by profession
siyananzelela njalo ukuthi lapha enkundleni yabo Twitter uyakukhulume abanye bangathi ku controversial usithatha ngaphi isibindi
angazi ukuthi indaba yesibindi but I think ukukhuluma kuya ngokuthi uthiseka kangakanani into ezenzakalayo so mina izinto nxa ngisizwa ngithiseka ngazo ngiyafuna ukuthi ngikhulume ngazo kuphuma enhlizweni yami kumbe bona ukuthi singancedisana njani ngoba ngibona ngani mina uhulumende laye uyafuna ukuzwa ukuthi abantu bacabangani ukuthi labo bavumelekile ukuthi bekhulume abakhulumayo lami kumele ngikhululeke ukuthi nxa ngavumelani lakho ngihle mbatshele ukuthi hhayi lamona into elikhulumayo angihambelani layo
ekubhaleni lakubo-Twitter lakubo-Facebook lakubo-WhatsApp ungathi bakhona yini abesifazana labo abaphatheka kungxoxompikiswano yalokho okwenzakalayo kumbe balutshwane
I think bakhona ngoba mina ezintweni lezi engizipostayo ngiphendula ngabo mama konke labo baba kodwa yabona indlela esikhuluma ngazo zichiyene kulabanye abakhuluma bengabachingayo and then kulabanye ababe benembono yabo I think abakhanyi kakhulu ngoba babe bengachini bengabantu abazikhulumela kuhle nje ukuthi kwenzakalani kodwa mama bakhona bayakhuluma
ngezinye indlela ababonakalayo yilabo abathi hayi mina ngenziwa njalo abazimelayo bedefend umbono
wabo babagcina sebe ngabakhulela laba so ngani sesikhulela abanye ababe khuluma kodwa labo ungakhangelisisa kuma kukhona lokho kuyabhaliwe babe khona bebaningi abakhulumayo ngaphansi khonapho labo befake imbono yabo abanye ngabavumelanayo abanye ngabangavumelani labo
siyibonile kakhulu ukuxoxa lawe ebuhleli
hayi lami ngibonile kakhulu
leyo balaleli bekuyingxoxolo unkosazana Thandekile Moyo othanda ukubhala imbono yakhe ebulenjini beTwitter ngokwenzakala kwezomnotho welizwe kwezombusazwe kanye lokuphila kwabantu asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazana